Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulilungelo labo
thina sikhumeso bala ukuthi amaZimbabweans alelungelo ku constitution wele Zimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwayenzwa ngayo emhla ka 23 August.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi eselizweni.
I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisele Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine. Abasemhlanganweni ophathelane lomsebenzi wokwemba okobulawayo bakhala ngamakampani akwamanye amazwe abakumsebenzi lo besithi ayahlukumeza lokuncindezela izisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi esiselizweni. I-TCC ithi leli lilungelo likazulu elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokho kukhulunywe ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli izindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuza kwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhumeso bala ukuthi amaZimbabweans alelungelo ku-constitution wele Zimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwayenzwa ngayo emhla ka 23 August. So yiko libona sikontinua ngenhlelo zethu esijineyo ama political program okumake sure ukubana siyalungisa udaba ke oluse Zimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke sithi loba nje ibandla lakhe qhakathekisa ukukhulumisana lebandla leZANPF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotsha kwamalunga awe-CCC edayele eParliamente ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla leZANPF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla leZANPF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall. It's really an internal affair.
Akulani lathi ukuxotshwa kwabo eParliament. Sithabe kakhulu ngoba sivele sibaningi eParliament. Akulani lathi ukulwa kwabo bodwa.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingenelisa ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity ukwenza ama-demonstrations.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethisela ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi iyenza ama-demonstrations ngaresi solungaba ludaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana okwaphosa kwathathwa upromise mkhwanazi laba kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukwenza ama-demonstration noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibize amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga. It does not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi sireject ama-displeasure ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi ngunobhala webandla le-ZANU-PF uTafatswa Manyika uthi uselubele incwadi ephalamende exotshisa amalunga angamashumi ayisikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika.
Thina ukusebenza kwethu kusegcekeni, silesisekelo sombuso wethu. Kuyacaca ukuba sikhetha njani inkokheli yethu. Incwadi le kayisoze itsho lutho kithi.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, uBima uthe ibandla le-ZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayela ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden weleMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele-Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho ele-Hamas elakwele-Palestine. UBiden wethule lombiko ngesikhathi ese-Israel lapho aqhube umhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu, yena othe iHamas yiyo ebangela ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ngoba isilwa icatsha ngabo. Umongameli Biden utsho la mazwi ngemva komhlangano awenze lenhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ethi ilizwe lakhe lilungiselele ukuma le Israel ize inqobe iHamas eyiyo ebeloqalo ngokuhlasela iIsrael.
And I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Ngifuna lazi ukuthi aligo lodwa njengalokho esakutshoyo ngaphambilini. Sizaqhubekela phambili sisima le-Israel ngesikhathi lisebenzela ukuzivikela kanye lokuvikela izizalwane zenu. Sizaqhubekela phambili sisebenza lani kanye labanye abasebenzelana ndawone lani ukuze kungabi lokufa kwabantu abangelasici.
Ekhuluma emhlanganweni munye, uNetanyahu uthe ibutho leHamas yilo elifaka abantu makhaza enkozini ngoba lingelandaba lokufa kukaZulu okuyikho kwenza lilwe licatsha ngabantu.
This will be a different kind of war because Hamas is a different kind of enemy. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize civilian casualties. Hamas wants to kill as many Israelis as possible.
Impile ichiene lezinye izimpi. Ngesikhathi iIsrael izama ukuvimba ukufa kwabantu, iHamas idinga ukubulalisa abantu abaningi. iHamas ifuna ukubulala abantu beIsrael abaningi, njalo ayihloniphi impilo kaZulu wePalestine.
Uqhubekele phambili ethembisa ukuthi lize lakhe liza kwenza konke okusemandleni alo ukuvimba ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ikakhulu abesifazane labantwana.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this terrible war crime yesterday when a rocket fired by a Palestinian terrorist misfired and landed on a Palestinian hospital.
IHamas ilomlando wokubulalisa bonke abantu ababulewe kulimpi njalo kufanele ibhekane lecala leli. Sibone ukwengezeleleka kwecala lempi le izolo lapho ibutho leli likhuthile labhomba isibhedlela. Amazwe omhlaba azondile ngenxa yalokhu, kodwa ukufuthela nalokhu akufanelanga kubhekane leIsrael. Kufanele amazwe wonke abone umlando weHamas. Siqhubekela phambili ngempi le, iIsrael izakwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela uZulu kanye lokubona ukuthi abathunjiweyo bayakhululwa.
Olandela ezokudlelana kwamanzwe omhlaba lezombusazwe oyintethele izindaba elodumo eZimbabwe osesebenzela eBhilitane ubeka ithemba Mhlanga ukhuthaza amacele omabili ukuthi alandele imithetho yempi.
Kule mthetho khona lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba. Umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandelwa. Ngathi singakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibo masosha ngapha eHamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibo masosha e-Israel, akukho emthethweni wezempi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo uwala awulandele.
Ekhuluma le Studio 7 ingcwethi yezombusazwe efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini uthi ukubulawa kwabantu mahlayana akwamukeleki njalo amacala omabili kumele amise lokhu.
Ye, ngiyavuma kunzima ukuthi ngendlela impilo esiyiyo yona kuliwe ngendlela engathi lemkhuba esiyijayeleyo ngoba kathesi izinto zombili sekuliwa lokhana okucungu akusaliwa lokhana kwendlela yokuthi hayi kuliwa abahlomileyo ngokuqa. Njalo sikhangele ukuthi iIsrael yona sikuthathe njengokuthi le yindlela yabo yokulisa iterrorism, ayisakuthathi njengokuthi nje ivikela nje izizukulwane zabo. Kodwa kulanto engathi engachaza ukubulawa kwabantwana nabomama nje mahlelana.
Konke lokhu kuza kulandela ukubhonjwa kwesibhedlela se Ali Arab Hospital esiseGaza okubulalise abantu abedlula ingxenye yenkulungwane i-500. Impile eqale mhla ka-7 Mfumfu isibulalise abantu abedlula inkulungwane phose lengxenye 1400 abe-Israel labanye abedlula inkulungwane ezintathu 3000 eGaza. Abanye abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili i-12500 balimala. Abasemhlanganweni ophathelene lomsebenzi wokwemba oqhitshelwa kobulawayo bakhala ngamankampani akwamanye amazwe emba okuchiyeneyo ngendlela ezingaqedakaliyo kwele Zimbabwe. Bathi kumele uhulumende angenele ngoba amankampani la ahlukumeza izisebenzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labangene umhlangano owemining indaba bathi amankampani amaningi ephula amalungelo ezisebenzi ngendlela eziningi. Omela izisebenzi ezembayo ngaphansi kweZimbabwe Diamond and Allied Mining Workers Union, umnumzana Isaiah Marambire uthi iholo eliholwa ngabembi liphansi kuleli semthethweni.
Amalungelo lawo asalandelelwa ngendlela yokuthi nxa sithi minimum wage sikhuluma ngomholo okuqala ukusebenza isebenzi le-mining uyi-$355 phose nxa ungakwanisa ukubhadala $300 uyakwanisa ukuthi uthi half-half RTGS half.
Umnumzana Philemon Mgwela olenkampani yokwemba igolide le-lithium eGwanda leMberengwa ukhala ngokuhlukuluzwa kwabesifazana emigodini.
Ama-challenges abahlangana nawo kuma-investors la abuya ezomayina endaweni zabo, ukuthi ama-China babuya bamithisa abanye abantwana, ababuyi nabafazi babo, bafika bamithisa abantwana, bathelela abantwana umkhuhlane njenge-Bikita Zulu ukuthi abantwana bathelele umkhuhlane wathi ngi-discover ukuthi it's a sexually transmitted disease.
Umnumzana Malvin Daga isakhamuzi sasewange usola ukusetshenziswa kwabantwana emigodini eminengi.
Njengoba amaChina abefuna abantu anganabafundanga, abefuna abantu abangane ababuzi imibuzo, so sikhangelisisa khona lapho sananzelela ukuthi abantwana laba bathi sebeqhasile ukwengena umsebenzi kubo 2020 somewhere there basebenza abanye tusela last year that is 2022 to 2023 ukuthi sebenze so kathesi sokuyinganisa kuyi problem futhi again because umntwana lo one wayesebenza thuka saqedanga isikolo
ilunga ledale lephalamende elikukomidi yezemigodi unkosikazi Jasmine Thofa uvumelane labaningi ukuthi amankampani abokuza enza lenhlupho
ukuthi abantu beZimbabwe labo bayathola ithuba lokumayina ilithium njengenzalo zeZimbabwe because kathesi njengoba usitho ukuthi amaChina singathi yibo bodwa abathole ama claims awe lithium balutshwane bayabaleka nje abethu abathole ama claims bona bakhuluma ngokuthi amaZimbabweans gabala mali yokuthi bamayine ilithium kodwa izakhamizi ziyaphikisa zithi zona lazo ziyayenelisa ukumayina ilithium yona le.
Isikhulumi seZimbabwe Environmental Law Association unkosazana Clarity Sibanda uthi uqakatheke kakhulu umhlangano we-mining indaba.
IZimbabwe Alternative Mining indaba luhlelo olwaqala eminyakeni edlulileyo lapho esibuthanisa ama communities, ama NGOs, ama parliamentarians kanye lama government ministries labanye abehlukeneyo ukuthi sikhulume ngendaba ze mining kanye lezinhlupho ezihlangana lalabo esithi ngama mining host community.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo wabakumsebenzi wezemigodi ezigoqela iZimbabwe Environmental Law Association Center for Natural Resources Governance, European Climate Foundation le Frederick Ebert Stiftung abaqoqe lumhlangano bathi bacabange ukuqhuba ukuze kuphunywe lamacebo okumelana lenhlupho ezikhona emsebenzini lo. Umhlangano wezokwemba walonyaka ungenwe ngabembi abanini bemigodi, izakhamizi, abafundisi, amakansila kanye lamalunga edale lephalamende. Isihloko somhlangano lo sithi a just energy transition solutions for community potential and participation. Umhlangano lo ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edala lephalamende lakwele Melika ele House of Representatives ayahlangana njalo namhlanje ezama ukukhetha usomlomo waleli dale ngemva kokwehluleka kukamnumzana Jim Jordan owebandla lema-Republicans ukuthola amavoti eneleyo ukuthatha lesi sikhundla ekuvoteni okwenze lamalunga izolo ngenxa yokwala kwamanye amalunga ebandla lakhe okumvotela. Akungabi sobala ukuthi uJordan, umngane omkhulu kwayengumongameli uDonald Trump, uzaphumelela kuvoti yanamhlanje na. Usomlomo okade khona uKevin McCarthy ukhitshwe ngamalunga lama-Republicans kumaviki amabili edluleyo. Esigabeni esiphathelane labadabuka kweZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namuhla sixoxa lonkosikazi Cindy Chambers ohlala kweBelgium. Unkosikazi Chambers labangane bakhe basiza abantwana abaselayo ekhaya. Uxoxa loGibbs Dube oweStudio 7.
Sina nje ngendlela esikhulise ngakhona ngivele sikhule kusilima emakhaya sithunya emasimini, so I think kuba lula ukuthi uma uvele sikhulile lawe uthanda impilo engathi ipholile kancane then ukuthi siba maybe le farm or iplot lapho ngathi maybe ungaqala khona ukulima. Ngicabanga ukuthi mina ikho kungaba lula okokuthi even if you didn't go maybe commercial ekulimeni singakwazi ukuthi at least ifamily ayilangi. So mina ngile plot inyane elincane and ngilo muntu o-reliable owesifazana nayo, so silembuzi siyalima kakhulu and sometimes siyalima futhi lokudla kwembuzi lezo esizigcinayo. So yeah, we ngabhora umgodi so konke kuhamba kuhle for now. Isifiso nje ukuthi vele eventually umuntu akwazi ukuthi maybe 3-6 months ekhaya maybe 3 months ngapha ngoba abantwana bakhulela ngapha and uthi 3 months kwenye indawo uphile nje impilo ngaleyo ndlela ungavaleleke endaweni eyi-1.
Yes, ngathi ke kukhona yini onceda khona abantu
kakhulu kakhulu silokuqoqana singabomama ngapha. Mina ngihlala e-island kakhulu, so abantu abaningi engibaziyo ngabantu abahlala e-island ngapha e-Belgium ngama-French, so angingazani labantu. So isikhathi nesingi sinokuhlangana singabomama uma kulesidingo sokuthi kube lo muntu maybe i-family or umuntu maybe abantwana abasakhulayo maybe abangela abazali, sihlangane sikoqane sifake izimali sithumele ekhaya. Ngike ngahamba ekhaya mina before ngihamba sakhetha i-charity eyi-1, sahlangana singabomama ngathi mina ngicela ukuthi senzeni lento. Sahlangana sabeka imali ngathinta nalaleyo charity la neduzane lase-airport elabantwana laba aba either abused or mentally kind of unstable. And then ngadlula ngithenga izinto eMzansi, ngahamba lazekhaya, ngahamba ngayabanika, sathatha nje izithombe sabathumela ngabonisa laba abanye bethu ukuthi senzeni. So alokho vela kupheli ngaphandle kokuthi nje as a family, ngoba kuthi charity begins at home. You know yourself ukuthi nabantu besintwini silenye ifamily eningi ukuthi sibasize. Though you always have to reach out usize nalabo abangasobe family yakho, yabona.
Kutshoni kuwe enhliziyweni nxa unceda abantu?
Uyathola ukuthokoza, to be honest with you. And another thing is for me personally, njengomuntu angikhulanga ngithola, uyabona. So ngakhula ngilo muntu vele ukuthi abadala babedonsa nzima lami, ngakubona ukuhlupheka lokho ukuthi ngesikhathi leso uma ngisakhula, if kwakulomunye umuntu olesandla eside sokuthi, oh let me help you here, let's help the family, you know, maybe uqhube maybe esifundweni, maybe ezinye izinto wabo ufisa ukuthi maybe ufike even e-university, thole ukuthi kuba nzima ngendlela yokuthi abadala batholi as much as you would have liked. But so kukunika nje injabulo enhliziyweni yakho, and futhi I think it's a lesson ebantwaneni njengoba bakhulisa. Like mina ngesikhathi, like I'm saying ukuthi ngesikhathi ngisiya bona le charity eduzane le airport eBulawayo, actually I was with my husband and labantwana, ngahamba lamantombi ami abangamantombaze bala 16 months. Ngaleso sikhathi I make sure ukuthi babone ukuthi it's a good thing to give, ukuthi bafunde vele bancane, ngoba bona abaseli lutho the way mina engangisela ngakhona. So ukuthi whatever little you have, ma ulokunye okuseleyo, share. So kuhle ukushare vele, kuhle ukunika. Izinto leBhayibheli liyasho ngithi, you know, blessed is the hand that gives than eyemukelayo sonke isikhathi. So yeah, it's a good feeling.
Lo ngunkosikazi Cindy Chambers odabuka kwele Zimbabwe ohlala eBelgium obexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Ezinye izizalwane zakwele China ziveze ukungaphathwa kuhle ngempumela yophenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso ezimeleyo Information for Development Trust. Ugwalo lempumela yaloluphenyo luveza ukuba abaningi bayawasola amankampani akwele China asebenzela eZimbabwe. UMavis Gama usethulela loludaba.
Iningi labantu elizweni likhala ngokuthi kuvame kwabamankampani abadabuka kwele China lase India. Umnumzana Michael Sibanda waseHarare uthi lanxa abamankampani kwamanye amazwe besiza eZimbabwe ukuzotshala imali, ayincedi lutho ngoba kungabanika ithuba lokuqhatshwa.
Yacaca ukuthi amaChina avele abuya lapho kuzoyenza imali, azange azosinceda la, ngoba bathatha abantu bakuyibo umsebenzi engenziwa la ngabantu bakhona, which is not fair, ngoba ungakhalathi unemployment rate yalapho ukuthi phezulu njani.
Owasungula inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya, uthi lesi simo sibangelwe nguye uhulumende ukuvulela abantu ukuzokwenza umathanda phansi kwenkulumo ethi yona wonke umuntu uvumelekile ukuzasungula amabhizimusi akhe kuleli. Zimbabwe is open for business.
Imibiko ethi yona izizalwane zaleli lizwe azinikwa imisebenzi ngamakhampani avela kude, kukakhulu amakula lamaChina, akuliqiniso. Uhulumende wethu kanye le-immigration kabafanelanga ukunikeza izisebenzi ezizivakatshi ama-work permit kumbe imvumo yokusebenza la. Njalo amakula lamaChina kufanele ahlolisiswe lokuhlawuliswa nxa bephula imithetho. hatshi ukubanjwa njengamaqanda bona beyizigangi.
Enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe laye phezu kodaba lwababuya labantu babo ukuzosebenza kuleli endaweni yokuqhatsha izizalwane zaleli lizwe.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezintsha lezi ezikhulunywayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, uthi kunengi asebehlangane lakho njengenhlanganiso okuphathelane lokukhalaza kukaZulu weZimbabwe ngesiphatho esibi samankampani abokuza.
Banengi ke lapha abakhononayo abathi ama-investors avelela e-Asia kakhulu. Gabala ncedo ngoba phela nxa bebuya lapha babuya labantu babo kumbe kabaniki ama-local companies ama-contracts ama-downstream economic activities angafida kuma-investment abo.
UMnumzana Donald Rushambwa oyingcwethi yezokucubungula osebenza enhlanganisweni eye China Africa and Culture Exchange Research Center uthi okunye kokubangela loludubo yikungazi ulimi njengoba le michina yabo iyabe ilotshwe ngalolo limi.
Balutshwana abahlali beZimbabwe umbizalo zeZimbabwe ezikwazi ukukhuluma iMandarin, ngalokho kusuka kube longazwanani phakathi kwaba-investor labahlali beZimbabwe. Ukuze benelise ukulungisa udaba lolu sokusuka kwaba nama-program afanele Overseas Alumni Association, yona ehlanganisa izizalwa zeZimbabwe ezihambe zayafunda kwele China ezilolwazi ngokusebenza ukwenza khona ama-China, ukuthi benelise ukuthi bebaqhatshise emankampanini lawo.
Umeli wakwele India eZimbabwe uMnumzana Ransang Musakwi ulilandule elokuthi amanye amankampani avela elizweni lakhe abuya lezisebenzi ngesikhathi esiza kuleli.
There are very few people from India. It's not true that they are getting the labor from India. In fact,
balutshwana kakhulu abantu ababuya bevela kwele India. Akusiqiniso ukuthi abatholiswa imisebenzi kungamaNdiya kuphela, njalo akukho sisebenzi esivela eNdiya. Abanye omanjinela yibo abangaba ngabaphathi abakuzinga laphezulu.
Umkhokheli wenhlanganiso yeChina Africa Economic and Cultural Exchange and Research Center uMnumzana Steve Jao utshele umhlangano lentatheli zindaba owawugqoqwe ngabe Information for Development Trust eHarare kunsukwana esanda kwedlula ukuthi asikho isizwe esingelasici. Wavuma ukuthi bakhona osomabhizimusi abayisiqoqodo abavela elizweni lakhe.
Even not complying the law in Zimbabwe, you have to go. Zimbabwe not.
Ma ungahambisani lomthetho weZimbabwe, ungangcono ubuyele kini. Ngoba iZimbabwe ingasoze ikwamukele. Ngitsho laseChina asizivumeli izinto ezinjalo ukuthi zenzeke.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga utshele umhlangano wezamabhizimusi we-BRICS Summit ngenyanga edluleyo ukuba eleZimbabwe lizosebenzisana kuphela lamazwe alomqondo ofana lowalo.
Some countries from the global north are politicizing and weaponizing the global economy.
Amanye amazwe awentshonalanga angenisa ezombusazwe endabeni zomnotho womhlaba efuna ukulimaza amazwe amancane asathuthukayo.
Lanxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi esithi ilizwe lakhiwa ngabanini balo, uZulu weZimbabwe uthi ayisikho okwenzakalayo ngoba sekuqakathekiswa abokuza asebezithaphuzela inotho yelizwe. Ngimele eStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk ukuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela isinqumo esenziwe ngomthethwandaba waphezulu kwele South Africa owe Pretoria High Court sokulahlela kathana isicelo sikamphathi intambo endaba zasekhaya esokufuna ukwesula ingwalo zamaZimbabwe exemption permits. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi esiselizweni. Umongameli Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho leHamas lakwele Palestine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.